Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ntateleli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 6 zivandlela 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho ekushiswa. Ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo sebulawa City Council sokuthi kuzaba lokushiswa mbukrimetho kwabantwana. Ngabe kuyavuma besiza kukhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabe kwakhona.
Izakhamizi zakobulawayo sithi kazisoze zamukele isinqumo sekansile yakobulawayo ekhuthaza ukuthi izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe.
Okukhona ukuthi i-report ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayedale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi injani.
Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wethule kusemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokufotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report. Kuthi ke kuleviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu. Zonke lezi ndaba lizozizwa kulomsakazo. Umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi wethule usemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edale lephalamende, i-preliminary delimitation report, njengalokho utsho isisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethulwa kwale preliminary delimitation report edale lephalamende lamhla kuza ngemva kokuba abezek beye bayakwethulela umongameli welizwe mhla ka-29 Mpalakazi wanyakenye, njengalokho kubethwa isisekelo sombuso ukuba bakwenze ekugqibeni komsebenzi wabo wokulungisa imingcele emitsha abawuqale ngenyanga kaNhlangula wanyakenye.
Now therefore, I, the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, do hereby lay.
Ngakho ke mina njengomphathi ntambo wezemthetho sengiyibeka phambi kwe-National Assembly i-ZEC preliminary report ukuthi ikhangelwe.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo batshengisa izibonelo zokuthi kabayi kwamukela le iripoti nxa abakukhangeleleyo kungasafezekanga. Ummeli webhinga edale lephalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, ulandisa ngokwenzakale edale lephalamende lamhla.
Okukhona ukuthi iripoti ye-delimitation namhlanje ifike yabekwa phambi kwedale lephaliyamende, njalo amalunga ayedale lephaliyamende okwakuqala asethola ithuba lokuthi beyibone leyo delimitation report, preliminary report yakhona ukuthi njani. Le delimitation ad hoc committee yakulayo yasiyanelisa ukuthi ihlangane okwakuqala namhlanje.
USibanda uqhubekethi bazokwanelisa kuphela ukutsho umbono wabo lapho sebethe bayikhangelisisa ngokugcweleyo njengebandla. UMnumzana Njabulo Ncube ocubungula ezombusazwe upha umbono wakhe ngakunanzeleleyo ngale report.
Ngikubone ngakobulawayo leMatabeleland South leMatabeleland North, kutshengisa ukuthi khona abantu bakobulawayo abaningi abazange behambe ukuya register ukuthi bekhona kukhetho lolu. Abantu bakithi batshengisela ukuthi bona abalandaba lokuthi babuswa njani, kodwa yibo abasolayo ukuthi into zonke zenziwa eHarare lemaprovinsi emashonale.
Kunje idale lephalamende selibeke iqula lekomidi yamalunga alitshumi lantathu ekhokhelwa nguMnumzana Phuphuraito Garepi onguchief whip weZANU PF ukukhangelisisa leyi report. Le committee izokuya kwethula eyayo i-report mhlaka 13 Zibandlela, njalo kuzokhulunywa ngayo mhlaka 17 lo 18 kunyanga inye kaZibandlela. Phansi kwesisekelo selizwe, abezeki bamele babe beyihlolile lokuhluzisisa ngokugcweleyo li-report bengakakhiphi ugwalo lwabo lwe-final delimitation report mhlaka 28 kuyonale inyanga. Nxa lokhu kungasabanga njalo, loba ukuthi abamabandla ezombusazwe bengasemukelanga lokho okuyabe kwethulwe ngabezeki, kuyabe sekusitsho ukuba kuzosetshenziswa imingcele ekugwalo olwasetshenziswa ngesikhathi sokhetho luka 2018 ukuqhuba ukhetho lwalonyaka. Imingcele esetshenziswa kukhetho ilungiswa ngemva kweminyaka elitshumi kulandela ukuqhutshwa kohlelo lokubalwa kwabantu lwe-national census. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituencies angamatshumi amathathu, njalo izigaba ezinjenge se-Warren Park lese-Kambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare sesilezinye ezintsha ezigoqela ese-Hunyani, Churu, Budiriro North le-South, kube sekusiba lese-Epworth North le-South. Isigaba seMashingo lokhu silama-constituencies angamatshumi amabili lasithupha, lanxa eseGutu South singasekho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansili yakoBulawayo ekhuthaza ukubana izidumbu zabantwana abaphansi kweminyaka elishumi lambili 12 kumele zitshiswe, hatshi ukungcwatshwa emathuneni. Leli nyathelo umasipala uthi imizamo yokulondoloza indawo yokungcwaba abantu esisilela kuleli dolobho. UBathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ngesiko labensundu akwamukeleki ukutshiswa komufi ngoba kulemikhuba eyenziwayo enjengombuyiso lapho umoya kamufi othathwa ethuneni ukuthi ulethwe ekhaya. Kungezizathu ezifana lalezi ukuba izakhamuzi zakoBulawayo zisala ukwamukela ukutshiswa kwabantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lambili i-12 years. Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ngesintu kuyazila ukutshisa umuntu.
Ngesintu somdabu kunzima ukubona umntwana wakho etshiswa, ngakho ke kuzaba nzima ebantwini ukuthi bemukele lesi sinqumo seBulawayo City Council sokuthi kuzaba lokutshiswa mbukukrimetwa kwabantwana. Ngabe kuyavuma besizakhuthaza kakhulu ukuthi vulwe ezinye izindawo lapho abantu abangabekwa khona, kumbe abantu bakhuthaza ukuthi bayebeka abantwana kwezinye izindawo ezingaphandle kwedorobho nxa kuyukuthi iBulawayo kayisela ndawo.
Umnumzana Qhubekani Gumede, umhlali wakoBulawayo, usekela ukulandelwa kwamasiko okungavumiyo ukuthi umufi atshiswe.
Isiko lakithi esintwini akalivumi ukuthi abantu betshiswe ngoba imikhuba eminingi esiyenzayo ekokuthethele kwesintwini kwakithi tshiswa ngoba kufanele kube lengcwaba iliba eliyabe sisiya kulo sisenzele umkhuba sisiyacela sikucela njengabantu besintwini. So nxa abantu sebetshiswa kaungasavumi ngoba kuyafuze siye elibeni lesizukulwane esilandelayo sibone lapho kulele khona okhulu babo nabokhokho babo nabazali. So abantu ababhubhileyo bayenzelwa indawo, bayadinga indawo yokubekwa belaliswe kuhle, kube leliba eliyakhelwa ngemva kwesikhathi.
Unkosikazi Linette Xaba, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ikhansili kayivumele umdeni owodwa ukuba ungcwabe abantu abaningi egodini elilodwa.
Ukutshisa umuntu akulula langazi umphefumulo usungekho. Yebo, indaba leyo yokuthi khona amangcwaba asilela siyayibona, maybe okwakathesi okungenziwa ukuthi abantu befamily eyi-1 bangcwatshwe egodini elilodwa. And lokuthi engxenye maybe ama-stillbirth yiwo asengaconsida ukuthi atshiswe because sabe singakabi le-attachment lo mntwana nalowo mama nguye kuphela bele-attachment yomntwana nalowo. Maybe nguye-ke umntwana ongatshiswa yena lowo. Ngokuya kwesikhathi mhlawumbe sesingakujayela ukuthi abantu batshiswe, but okwakathesa kulula.
Ukhansila ka-Ward 23 umnumzana Rodney Jele uthi indawo yokungcwaba abantu isisilela, kungakho sebecabangisisa ukutshisa abantwana asebe bubhile.
Engakutsho nje khathesi ukuthi kube le debate ecouncilini ukuthi kuyakrimethwa abantwana 12 years and below, obvious for obvious reasons ukuthi i-burial space sakobulawa yeso sesingathi sesishoda. Sithe kudibetheni kwethu sigcine sivumelana ukuthi hayi esingaba cremator ke ngabe 1 year and less, because nxa umuntu engani sethe ubalobo 12 years 10 years usengumuntu usekhulile, so sokusiya ngesiko lomuntu ukuthi yena umuntu hayi abantu bekhululeke ukuthi bafuna ukuchisa kumbe bafuna ukungcwaba, kungabe yi-force matter nxa sesibale abantwana nabakhulu abakhulileke.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda wenqabe ukuthatha ilizwi, kodwa uchaze ukuba ukusilela kwamangcwaba yikho osokudale ukuba bafike usinqumo sokuba bacabange ukuchisa abantwana, ikakhulu laba abazalwa sebebhubhile, ngoba bathatha indawo eningi emangcwabeni kungelalanga elilodwa eliphela bengangcwabanga. Uchaze ukuba okwakhathesi abantu babekwa eUmvutsha kanye leLuveve Extension, kodwa balakho ukuvula amangcwaba amadala bebeka omkabo babafi. Kumbe ababekwa kundawo esezavalwayo ezinjenge-Athlon leLuveve bayabe bathenga igodi phambilini. Wengeze ngokuthi indawo yokuchisa abafi eyekhansili okwakhathesi ayisebenzi, kungakho kusetshenziswa laba abazimele bodwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Imuli ezingaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 ebezisebenza lokuhlala eplazini eLempapa Farm elisemwenezi zisele zingesela ndawo yokuhlala ngemva kokuhluthunelwa lelo plazi kwabanikazi balo ngabanakanelwa kubana ngabezanu PF. Abanini baleli plazi ngabamhlophe abangumuntu lomkakhe umnumzana Shane Worth lonkosikazi wakhe uDenise abakade belima imfe yokulungisa ichukela. Imoli kaWorth iphunyiselwe phandle impahla ngemva kokunikezwa incwadi evele emthethwandaba ebiveza ukubana ebisithi baphume baphele kanye lezisebenzi zabo. Lincwadi ibisithi njalo leli plazi selabelwe omnumzana Webster Cuthbert Muzara lo Emmanuel Mandipa Chukuba ababikwa bengamalunga aziwayo kulendawo ebandla lezanu PF. Worth utshele iStudio 7 ukubana leli plazi baliphiwa ngomnyaka 1989 njengesipho sokuya kumhlalaphansi owepension umqhatshi kunkampani eyeTriangle Sugar.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje wethu sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Inga Anderson, omunye wabaphathintambo ababona ngezemvelo kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ye-United Nations, uthi ezemvelo zitshabalala okumangalisayo njalo lokhu kuzakwenza abantu behlupheke kakhulu. Amazwi akhe asekelwa ngumnumzana Antonio Guterres, unobhala jikelele we-United Nations, uthi okwenzakala kwezemvelo kufana nokuzibulala. Monica Medina, okuhlangothi lukahulumende weMelika ulubona ngokwenzakala elwandle lezinye ezemvelo, laye yakusekela lokhu esithi kuningi kakhulu okwezemvelo okutshabalala emhlabeni wonke jikelele. uMedina uthi izihlahla, izinanakazana, inyamazana lokunye okusemhlabeni kutshabalala okwethusayo okulakho ukuba kukhahlameze abantu. Ingcwethi ezicubungula ezemvelo lokunye okufanayo zithi zinengi izinanakazana, inyamazana, izihlahla lokunye ezijabalala kulezi nsuku. Zithi kwenziwa yikuthi abantu bagamula izihlahla sonke isikhathi, basebenzisa inkuni lamalahle embowayo, bathiya inhlanzi kakhulu, njalo baphosela okubulalayo ezifuleni lelwandle. Ukwenzela ukunqabela konke lokhu, abamele amazwe afika phose amakhulu amabili 196 bebethe gwaqa eMontreal kweCanada okwensuku ezilitshumi lambili emhlanganweni obizwa ngokuthi i-15th Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Elemelika lingene umhlangano lo lile njongo yokulondoloza ezemvelo emhlabeni wonke jikelele. Lethulele amanye amazwe amaqhinga okuvimba ukugugudeka komhlaba. Kufisa ukuthi amazwe anqabele ukugugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30% kanye lokuvimba ukutshabalala kwezemvelo ngenani elifanayo. UMedina uthi uhlelo lweMelika luqakatheke kakhulu ngoba lulakho ukunqabela ukugugudeka kwezemvelo ogoqela umhlabathi. Uhlelo lolu olubizwa ngokuthi 30 by 30 lukhangelwe ukuba luqale ezindlini, luye ebantwini, luye njalo endaweni okudabuka khona abantu abatshiyeneyo kwabatsha labanye. UMedina uthi elemelika lizama ngamandla wonke ukulondoloza ezemvelo njengoba uMongameli Joseph Biden wathi engena esikhundleni wahle wethula imithetho yokunqabela ukugudeka komhlaba. UMedina uthi uhlelo lweMelika olubizwa ngesilungu ngokuthi America the Beautiful Initiative lulalo ukulondoloza ezemvelo nokugudeka komhlabathi ngokuyisilinganiso sokungamathumi amathathu ekhulwini 30%. Kulandela umhlangano owenzelweyo kweCanada, amazwe wonke avumelane ukuba kumele anqabele ukugudeka kwezemvelo.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Abafakwanga onompembe baseZimbabwe kuluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo yalonyaka yango-2023 eqoqwa ngabenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association kumbe FIFA. Kubika uJoseph Njanje.
Inhlanganiso ye-Federation of International Football Association kumbe i-FIFA ngolwesithathu yethule uluhlu lwabonompembe abazaphatha imidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondisa kwayo lonyaka. Njalo akula ngisho loyedwa unompembe waseZimbabwe okhona. Lokhu kungenxa yokuba ilizwe leZimbabwe limiswe ukuba lilunga lenhlanganiso ye-FIFA nyakenye, njalo amaqembu alo kanye labantu balo kabavunyelwa ukuphatheka kunhlelo ze-FIFA. Intathelizindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera uthi lokhu kuzaphazamisa kakhulu inqubela phambili yabonompembe elizweni.
Udaba lokuthi ama-refs eZimbabwe asavunyelwa kumbe asakhethwa kusuba ngase-FIFA ludaba olususa usizi kakhulu, ngenxa yokuthi ama-refs lanxa sewakhangele nxa esiyaphuma iphandle kwelizwe abefaka ilizwe leZimbabwe esingathi kumephu kumbe esibangeni saphezulu, njalo abekwanisa ukuthi labo befike esibangeni saphezulu. Lokhu kutsho ukuthi ama-refs ethu asakwanisa ukuthi ngesikhiwa befike full potential ukuthi labo bekhanya betshaya impembe esibangeni saphezulu, kutsho ukuthi bazaba limited ekusebenzeni kwabo.
Unompembe uReginald Bogali yena osengumqeqeshi njalo osebenza eselizweni laseBotswana uthi vele lona uhlonzi lwabonompembe abakhona elizweni alusafani lakudala, okokuthi sekungasetshenziswa leli thuba ukudinga abangcono.
Ukuze sibe labo ref ku-FIFA siqaleni sime ukulwa khonaphana kubo ref ngokuthi lo ngumfana kabani, lo ngumfana kabani. Umfana olekhono kumele aphathiswe, avuthiswe, aye phambili. Kungakhathalekisile ukuthi ngumfanami kumbe ngumfana wakho. Khona kuyani ukuthi ngumfana kabani koko okusibulalayo.
Umdlali wenguqu uLucky Ndlela uthi ukuze isimo somdlalo silunge elizweni kuqakathekile ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zihlale phansi zibone ngaso linye.
Mina bengifisa ukuthi
kubakhokheli laphana belungise indaba zangkhona. Besikhalela ukuthi kube ngabantu abalolwazi ngezinto zebhora lezi.
Ilizwe leZimbabwe ilimiswe ukuba lilunga lenhlanganiso yeFIFA nyakenye ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFulton Kamambo ngomnyaka ka-2021 ibethisa umlando okwehluleka ukuqhuba umdlalo wenguqu ngemfanelo elizweni. UGift Banda nguye okhethwe izinkokheli zomdlalo elizweni ukuba khokhele inhlanganiso yeZifa, kodwa inhlanganiso yeFIFA yona ithi leZimbabwe lizavunyelwa ukuba lilunga layo lingabisela esikhundleni uKamambo labanye ba ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine. Was a Friday, my sweet.
Kule viki kuhlelo Was a Friday, silomculo womdumo. Silomculi womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu. Yena ke igama lakhe ngudecent Mathumbele Duze Ndlovu. UNdlovu waqalisa ukucula eselupane lapho adabuka khona, kodwa ke khathesi usesebenzela ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Tumele Duze udabuka egomoza elupane lapha zalwa khona wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo. Ngena Ndlovini ulandise imbali yakho
from Magogo Primary, then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School. EFounders ikhaphe mfunde khona from form 1 to form 4 ngaqeda khona ngo 1989 ikhaphe mfume khona ngisiqede uform 4 ngangivele ngisenza kodwa lezinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4.
Uthi ufuna uvuselela isinto sakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela nga
igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleligama lika khokho kaba sisifiso sokuthi ivele nje ngihle nguthumbele Duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla nguthumbele Duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje umculo low ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi i-spiritual Ndebele traditional music. Ngingoma zokholo lwakithi lwesintu. Zingoma zokholo lwakithi lwesintu.
Mathumbele Duze njenga baculi abaningi uthi laye kukhona abamenza waba nomdlandla wokucula.
Bob Marley ngomunye umuntu owangi-inspire kakhulu kakhulu emiculweni. Kuzobuya lo Alpha Blondy. Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ingene lami kwezomculo. Kube sekubuya abantu abanjengabomfazi omnyama umfazi omnyama lo Thokozani Langa, kusebenza lo Trevor Sibanda, lo Charles Sibanda, lo Sithandazile Ncube, lo Margaret Sibanda, yibo abasese khona manje kuma backing vocals lo Ida Piri.
isikhathi sesidlonga uMangoye Ndlovu uthini wabanye abaculi basacathulana njengawo njalo ke utholakala nga
umculo asingawuqumeli asingenzi ishortcut abantu bathanda ukwenza umaqumela emculweni into le uyahlala isikhathi izinyanga ulwisa ukuthi into yakho izivuthwe ukwenza ukuthi mawa usiyayiphakela abantu ibe into evuthiweyo ebonakalayo okwamanje ngitholakala ku WhatsApp okwamanje kuphela kuyona le number 0776417638 yinamba engitholakale kiyo okwamanje
bese uhlelo hoza Oh, it's a Friday. Sinomculo wengoma zesintu uDizend Mathumela Duze Ndlovu. Lebela mpela sonke mnandi, ikamera mu Ezra Jesus Banda.
Lethembali ukholisile umculo kaDecent Mathumbele Duze Ndlovu lapho ke kade xoxalo Ezra Jesus Banda lingakhohlwa ke ukubana ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lokwethula edalela eParliamente kokwalo eluhlekanisa imingcele yokuvota olwe preliminary delimitation report singekehlukani isihloko kodwa sikhangele izinye zezindaba ebezikhokhela umphathi ntambo wezemithetho umnumzana ziyambi ziyambi wethule kusemthethweni ugwalo oluveza imingcele yezigaba zokuvotela amalunga edalela eParliamente i-preliminary delimitation report izakhamizi zakobulawayo zithi kazisoze zamukele isinqumo sekhansile yekhuthaza ukubana isidumbu sobantwana abaphansi kweminyaka ayilishumi lambili 12 kumele zitshiswe kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculo womdumo awubiza ngokuthi ngowesintu uDecent Mathumbele Duze Ndlovu silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempela sonto elichukela Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.